So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 20 kumbimbitho 2021 ngontunga milinkumo endabeni zethu lamhlanje
kuzabe kusetshenzwa ngalona lolo hlobo kuncediswana bonke abezempila kahle abekhansili.
Umongameli Mnangagwa uthi uzahlatshwa ijekiseni ye-coronavirus kanye labaphatha intambo bakhe. Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele enze okufanayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi amasoja ekade ehlomile lamapholisa abophe iziphathamandla zalo ezilitshumi lambili ebezihlangene emahofisini alo eChinoyi namuhla ziqoqa umngcwabo welinye ilunga laleli bandla.
Kuyangitshengisa sobala ukuthi abantu laba vele kabatshintshi, kodwa kumangalisa nxa kusenziwa yi-EU lokho.
Ibandla lezanu PF lisola i-European Union ngokuqhelisa izijeziso zayo. Kodwa i-MDC ithi leli bandla yilo elizokhela amalahle ekhanda. Si lomhlabeleli kaMaskandi uzinja ziyamluma ephethe idlalade lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ndawonye labaphatha intambo bakahulumende wakhe, ngoba ijekiseni le ayilayo ingozi ebantwini kanti njalo iyawuvikela lokuwelapha umkhuhlane lo. Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele ahlatshwe kuqedwe umkhuhlane lo. Umnangagwa wethule amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Moses Griffiths Mpofu eHeroes Acre namuhla. Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ube ngowakuqala ukuhlatshwa ijekiseni le elungiswe inkampani yakwele China iSinopharm ngolwesine. Imijofo yamajekiseni la isifikile ezabelweni, njalo ukuhlatshwa kwabezempila kahle kuqala ngomvulo. Sixoxele umgcini sihlalo wezempila kahle kukhansili yakobulawayo unkosikazi Sinikiwe Mutanda wasichasisela ukuthi luzaqhutshwa njani lolu hlelo kuleli dolobho.
Kuzaqalwa kuhlatshwe bona laba ama health workers. Kuzaba lama teams ayi-4 mobile teams eziyabe zi-each team ilabomongikazi abangu-5 abazabe beqalisa ukuhlaba ngomvulo. Then ama centers ethu esilawo kulempilo hospital, kule UBH, kule Ngutsheni, le Matterday yesizabe sinawo ngona lawo. So kuzabe kusetshenzwa ngalona lolo hlobo kuncediswana bonke abezempila kahle abecouncil kanye labe government. So ngingathi singucouncil sile ndima enkulu kakhulu esingenelana la yogiyo ukuthi sisebenze lo msebenzi ukuthi kuhlatshwe. Kuzaqala ngama health public health workers wonke awezibhedlela zona lezo engizivalileyo abakhangele kakhulu zonke indawo zona lezo, ama private sectors kanye laba abe government nabe council bonke abasebenza ku health department yibo abazaqala ukuhlatshwa.
Njengabezempila kahle kobulawayo, lizwa njani ngokuqala kohlelo lokuhlatshwa kwabantu lolo?
Siyawamukela sibili ama injections lawa sefikile ngoba umkhuhlane lo ubususethusile njengobulawayo and singena eyinye indlela eyokuthi singathini ngaphambi kokubana simelele abaphathimandla bozomhlaba wonke labe government yethu ukuthi kube khona usizo lonalolo lwama injections akhona. So njengobulawayo siyawamukela sibili sile njabulo ukuthi asese yafika ama injections lawa ukuthi ngcedisa.
Abantu kuyini elingabakhuthaza khona?
Sikhuthaza abantu ukuthi nxa sokuvulelwe kwi-public abantu kasihambe nini abantu behlatshwe ukwenzela ukuthi umkhuhlane lowu ungani unganjani ungadeda.
Unkosikazi Sinikiwe Mutanda ukhokhela ikomiti yezempilakahle kukhansili yakoBulawayo. Kusenjalo kubhubhe abantu abalitshumi ngecoronavirus yeZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalikhulu elilamatshumi ayisithupha lasikhombisa 167 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebhubhile laya ku-1430. Asebebanjwe umkhuhlane lobona bakhuphuke baya ku 35,710. Ibandla leMDC Alliance lithi amasoja ekade ehlomile lamapholisa abophe iziphathamandla zalo ezilitshumi lambili ebezihlangana emahofisini alo eChinoyi namuhla ziqoqa umngcwabo welinye ilunga laleli bandla. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeMDC Alliance kulumango umnumzana Blessing Mandava utshelela umsakazo ukuthi lanxa bebelokhe begcinwe ngabomthetho laba bekungakabi lecala asebelethe siwe. Isiphathamandla samapholisa eMashonaland West uInspector Margaret Chitove utshele iStudio 7 ukuthi ubengakazi lutho ngokuboshwa kwabantu laba. Kunakanelwa ukuthi bengaba besetheswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCoronavirus. Ibandla leMDC Alliance lisole kakhulu uhulumende ngokulondoloza iziqondiso lezi ebandlulula. Lithi kuyamangalisa ukuthi kubotshwe amalunga alo alitshumi lambili kuphela kodwa unkosikazi Auxilia Mnangagwa ehlanganise abantu abedlula amatshumi amathathu eChinoyi izolo emcimbini obuphathelane lokudla kodwa wangabotshwa. ZANU-PF selisole i-European Union ngokuqhelisa izijeziso ezenqabela iZimbabwe ukuthenga izikhali zempi emazweni akulumanyano. I-EU ithethe lelinyathelo izolo isithi ikhathazekile ngokuqhubeka kukahulumente esephula amalungelo kaZulu. Sixoxele lunga lesanu PF umnumzana Belief Gawule.
Kuyangitshengisa sobala ukuthi abantu laba vele kabatshintshi kodwa kumangalisa ukusenzwa yi-EU lokho. I-EU yisitha sethu leso, izitha zethu lezo ziyagcwalisa konke njalo basebenza le opposition ngabantu abatshelwayo MDC Alliance ukuthi ade siyenzani lithi fakani lokhu bayatshelwa ngabantu abatshelwa ilungelo loluntu bakhuluma ngalo bakhuluma ngezepulamthe umsandla somthetho sifinyelela kulabo abaphula umthetho abathakazeleli xa kuabantu babo beopposition laba abasebenzisayo lapho ukuthi bayenze lokho abakwenzayo bese kuthiwa xa sebebotshwa kuthiwa ilungelo loluntu yikho abakugijimisayo khonoko. Ngako ke ngokunjalo hayi mbona azoze betshintshe laba abantu vele azokutshintshe lutho izitha zethu lezi abancindezeli abantu abasincindezeli labo lakade abantu abathokozi indaba abayilwela indaba yomhlabathi esegcikeni engadingwayo njalo ba advance interests ama political parties anjabo MDC alliance ngabantu babo laba babatshelayo ukuthi lesi bafakele izinto zenotho bafakele bathi abantu babasafayo ngoku
umnumzana belief kaule ngowebandla lezano PF Sixoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda
sifuna ukucaca amaZimbabweans azwisisise ukuthi ama sanctions kawafakwanga ngama opposition political parties but afakwe yiZanu PF ngezenzo zayo lanamhla lokhu European Union lamanye ama democratic institutions afaka imigoqo ethize ukuthi izana uPF kayigcwalise kwenzela ukuthi ama targeted sanction la asulwe kodwa ngokushela kwenhlanhla izana uPF khana ngani tivala ngama sanction sisenza i corruption sisenza konke sithi ngama sanction so ngani liwabaye elilomkhalo lomunye suku zonke kalichinchi yikho ke sifuna ukuqondisa imqondo ukuthi ama sanction nila afakwe izano ukwephula amalungelo ayinqaba njalo lezikhali ezimanufacture yiZimbabwe Defense Industries yikho ke ngalokho umbuzo lo ufanele ukuthi uhlanganise abantu bezano baziphendulele kahle ngoba bacatsha ngomunwe
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Umhlabeleli wezimdanso uSoja Love ungcwatshiwe eHarare namuhla wavaleliswa zinkulungwane lanxa nje kuvunyelwa abantu abangamatshumi amathathu kuphela emngcwabeni. USoja Love waphiwa inhlonipho yeqhawe lenkululeko iLiberation Hero njalo amasoja akhalise impopo emphelekezela namuhla.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela namba wafuwe mbula.
Kwezemaphandleni abalimi bembalabala ezansi yamaNdebeleni bathi lanxa belijabulela izulu elinengi lonyaka sebekhathazekile ngoba kwezinye indawo izilimo sezisifa. Kubika uEzra Chisaspanda.
Kubulo wangezansi emaNdebeleni usileminyaka ethile ubhekana lendlala embi ngenxa yokuguquka komkhathi okubangela ungani kuhle kwezulu kumbe line ongenamkhawulo njengalokho okwenzakala lonyaka osokuthiye iningi lisisaba ingozi yokungatholi lutho emasimini. Emangweni we-Iris Vale embalabala izilimo sezidodile. Umnumzana Morgan Lunga isakhamizi sale indawo ku-World 13. Ulunga uchazisa ngoduku ababhekane lalo lonyaka.
Okuningi kuya kubulawa ngamanzi likhangele khonapha nxa ezibayeni lapho udakuthi lunjani so ludube sizabalalo kodwa hhayi siyawathabela amanzi as kuphela nje kuyakonakala ezinye izilimo ezinye njalo sizathola.
Ukhulu uZanzo Khabo ohlala kwa-World 13 naye uthi izulu eliningi kanje limthathe lamkhumbuza esengumfanyana.
Silimile khonokho esikulimileyo lanxa okunye kusuke kwakhanywa ngamanzi kodwa okukhona siza kudobhadobha abantu baza kudla akufani leminyakeni.
Lanxa izulu liliningi okwamagama lonyaka abanye bakhala ngokuthi baswele imali yokuthenga inhlanyelo lemfundiso ngakho ke abalimanga kuhle. Ugogo Adam Kanda we-Village 1B e-Arisville ngomunye wabakhala ngoduwo lwenhlanyelo.
Siyacela ukuthi nesithambi ke lisikhumbule lathi ngenhlanyelo lamazambane lendlubu asilakho la.
Abalima izulu lingakaqali phansi kohlelo lukagajobho izilimo zabo sezivuthiwe. Unkosikazi Othilia Ncube obeveza injabulo enkulu indlala lonyaka uthi uzayizwela komakhelwane.
Konke kuhle ugantshompo lo uchaza efika le aphendukayele hayi kuhle nomlimi siwathaba kumaisa.
Ukanti unkosikazi Dolly Ngwenya ukhala ngokuthi kayiphiwanga imfundiso yefertilizer ngakho izulu libona limdalela umonakalo emasimini akhe.
Ayiyo into ithiwani fertilizer kodwa ayisezadobha akufanani lelanga.
Abalima ngesikade belenhlanyelo kunye lemvundisi fertilizer lomquba bakhanya bezavuna ukuzwayo lonyaka. Nkosazana nothanda umoyo ngomunye wabakhangelele isivuno esihle.
Ngilingile into eziningi, amazambane, umumbu, indlubu, indumba, konke isoya beans, le velvet beans, okunye esilimela inkomo lelo maize lo mumbu owethu ukuthi sifake esiphaleni esifuyo zizathola amanzi zithole lokudla.
Ingcwethu ezibona ngezomumo womkhathi zithi ukunaka kwezulu eliningi bakubona kuzaqhubela phambili okwenyanga ezimbalwa ezilandelayo. Lokho bathi kubangelwa ukuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele abathi yi-global warming loba yi-climate change. Kumele Studio 7 i-Irisville embalabala igama lakungenza Jesus Banda.
Sibonge ke uEzra Jesus Banda. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa noDokotela Ruth Labote, ingcwethi kwezempilakahle njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalela ephalamende. Sicubungula okuphathelane leCOVID-19. Siqale ngokumbuza ngendlelo zamanzi edolobheni lakoBulawayo lapho sibona abantu beminyene ukuthi kungamemethekisa na igcikwane le-coronavirus.
Esibholaneni besondelelana eduzane. Libona ingani okwama masks lokhu lokunye lama sanitizer kuyanceda yini njengoba abantu babe begudla? Kuyini abangakwenza?
Ama sanitizer ngathi vela enziwe eZimbabwe amaningi. Lesepa kuphela kahlehle ungageza ngesepa silili layanceda. Bengisithi abantu ngasehleze bahlela. Ukuza izahlini ifika nje mina ngokuqala ukubhasisa neminisizo ngokuyokalaleni. Ukuthi ngiyakade nokubhasisa thina
njeni lapha ubona ingani impiko yafika yini labantu emakhaya bayakwazi ukuthi sokule vaccine labo bengahlali
akwazi ke kula ma radio kulani kula ma app bese ukukommunicate sihlezi kula radio every time so emakhaya bayakwazi ukuthi kule vaccine ngoba ukwazi ukuthi isi ngihamba ngizodla abantu emakhaya abantu bakhuluma ukuthi bayayazi belethela khona ukuthi bakhona a angayeshi ngafa or something kasi ukuthi kule nto kuthiwa i-vaccine amabhabhu ifaka radio program zamaningi ngase
wake waphumela egcekeni wathi lawe lake lakuhlasela leli gcikwane le-coronavirus. Usunjani kathesi?
Wagula sibili kakhulu, ngaphola indakshini ungaphola ekutolini. Namhla sengijoyisile ku-PCR ngoba kuzungele ekhalane ngisale iqoti ngiphume ngi-negative. Sengithola ukuthi bekwagula bamse ngiyengahambe eDubai ngabuya ngathethwa kahlele yinto eDubai nala yinto.
Njalo akukho okunye ongakutsho ngalokhuyana okuthiwa ngesiNgisi ngama-long term effects ukuthi abantu bayisabele ukuthi mhlawumbe ingalethe ezinye njalo izinto.
Njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalela eParliament asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ekhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Linga lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mbonisi Gumbo ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi kulungile, linjani?
Ulubona njani wena udaba lokuphiwa inhlonipho yeqhawe lesigaba okwenziwe umhlabeleli osakhulayo uSoldier Love ngelanga kuncitshwe inhlonipho efanayo kumbe esizwe iNational Hero okwenziwa induna uVezi Mafu?
Hayi kahle ngibonge eBabakande sibonga njalo le Studio 7 nomsakazi we Studio 7. Ye thina njengabantu bemathebeleni akusimangalisi ukuthi induna ingaphiwa isicoco kumbe ingarecognizewa iZANU-PF ngokuthi iphiwe liberation status. Ngoba sinanzelela ukuthi abaningi abaqotho vele abakade bemela abantu ngokweqiniso abaluphiwa vele isicoco esifana lasona leso ngoba iZANU-PF angithi yona vele ngiyamanga yabunjwa phezu kwamanga yonke into eyenzayo ngiyamanga. So akusiyo into emangalisayo ukuthi sibone isekela ukunika induna isicoco. Into eyiyo esimangalisayo kakhulu ikuthi uSoldier Love lo vele thina abantu besingamazi kangako njalo akala impact ayenzileyo ukuthi sengathiwa yiliberation hero. Asazi ukuthi uliberate bani ngapi okuphela thina esingafisi ukuthi sikuveze ukuthi iZANU-PF ilamanga zonke izinto ezenzayo ngezamanga lalabo akade bengakholi ukuthi iZANU-PF libandla lamanga silethemba ukuthi bazananzelela ukuthi lokho okwenzakale sikhangela udaba luka baba induna nkulu uMaduna sikhangela njalo lo jaha lo ngumhlabeleli ukuthi ngeyinye iqiniso ebonisayo ukuthi iZANU-PF ayithembekelanga.
Wena ngokubona kwakho ubona ngani udaba lona lolu olokupha inhlonipho kumbe isicoco okwenziwa libandla leZANU-PF kumele kwenziwe njani ukuze wonke umuntu asuthiseke?
Ngicabanga ukuthi abantu kusafanele ukuthi sivume nini ukuthi into ye-heroes le ayikho, ayisiwe yelizwe, ayisiwe yesizwe, into yeZANU-PF lebandla leZANU-PF. Okungangokuthi ngakuyukuthi thina siyafisa ukuthi sibe lama-heroes lathi kuzafanele ukuthi sizidingele thina awethu kumbe sizenzele thina yethu heroes eka kumbe singabantu bemathebeleleni kumbe obulawayo sithi council yedwa njengobana kulele distending nje sikhohlwe ngento yezanupf ngoba as long as into leyana ingakontrolwa yihulumende ikontrolwa yipolitibiro thina bangasibo bezanu sesi-expect ukuthi izanupf isirecognize mbona ngathi lathi siyabe sesithanda ukuzikhohlisa kulokho
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga kubalaleli bonke abestudio 7 lisale kahle
lo-ke bekungumnumzana Mbonisi Gumbo ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lilani
Siyabonga Chris siziqhibeke ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomhlabeleli kaMasikandi uzinja ziyamluma ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi insuku zokugcina ngomunye wabahlabeleli beZimbabwe abahamba phambili emculweni kaMasikandi abadume kakhulu ekhaya laseMzansi lapho abahlabela bekhona njengamanye wonke amadlalade akhe leli liphekwe ngobunono obukhulu silinsizwa yasetsholotsho izikhulumela
ngibingelele kakhulu emsakazweni umsakazo othandwa ngabantu kakhulu i-albhamu yami leyi i-albhamu yami yesi-9 shiyagalolunye umsebenzi ongabajabulisa ongabaduduza kuko konke abakwenzayo nje umculo wami uyakwenza konke umsebenzi obuya futhi uthinte ekuvuseleleni ulimi lwakithi thina sizazi ukuthi singobani
idlalade leli lilengoma ezilitshumi lanye ezigoqela ethi itsholotsho yizwe kanye lale ethi uthando lwethu abangathanda ukuthenga idlalade zinja balithola njani
abathanda ukuxhumana nami emsakazini bengangithola enambeni yase South Africa ethi 0749449122 0749449122 abanemshado bengasikhohla siyashadisa ngengoma zethu siyabuya siperform ethini abafuna ukuvula imizi yabo izitolo yonke into nje
iwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli
bekhubeke bengisapote bekhubeke besenza nje ukuba besenza vele abakaze bengidanise ngomdala ngomncane mina ingoma zami ziyalaleleka uma umncane uyazithola ingoma ezingakwenza ukuthi usondele kakhulu emculweni lokamasikandi uma umdala futhi uyazithola ingoma zami zikwakha zikududuza ngaso sonke isikhathi abantu abaqhubeke beuthanda umsebenzi wami nami ngiyabathanda ngiyabonga kakhulu umsakazi
uphuma ke enkundleni uzinja ziyamluma ngale ethi kulukhuni
Zambinyana, we mnyanyana,
sigqibela ke uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi uzahlatshwa ijekiseni ye-coronavirus ngoba ayilangozi. Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele enze okufanayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi amasoja ekade ehlomile lamapolisa abophe iziphathamandla zalo ezilitshumi lambili ebezihlangene emahofisini alo eChinoyi namuhla ziqoqa umngcwabo welinye ilunga laleli bandla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, nguNtungameli Nkomo.